Inani labantu abafunyanwa belegciwane lokhe liqansa eZimbabwe okwamanje sekulaba yisikhombisa asebelomkhuhlane we-COVID-19 kodwa uZulu useziyenga ngokunatha imithi ehlukileyo emizameni yokuzivikela. Ingcishi kwezempilakahle ziyayiphika imibiko yokuthi usukhona umuthi wokwelapha lomkhuhlane. UDokotela Ruto Gumbo uchasisa kabanzi ngale imibiko ayithi ngeyamanga esisabalaliswa ngabantu.
Kulabanye abakholwa ukuthi lomkhuhlane awusoze wakubamba uma unatha igaliki, ginger, elenyosi, njalo elamalemon, hayi la ngamanga. Lokhu akukaziwa njengoba lesingasithina sikholwa ezisayensi.
Umqondisi wezempilakahle esibhedlela sempilo central uDokotela Solwayo Ngwenya uthi abantu abalandele imilayo yabezempilakahle hathi eyabantu makhaza.
Lo umkhuhlane onjengeflu iyatholakala nxa umuntu ethe wakhwehlela wathimula wena usuphefumula lowo moya akade ukhwehlela khona umuntu. Umkhuhlane lowo uyabulala. Abantu babonakala ngokukhwehlela kumbe ngokutshisa umzimba njengoba likwazi iflu, kodwa yona iflu yakhona sibuya amalanga sokudlula amaviki amabili umuntu ahlangane labantu abakhwehlela lo mkhuhlane. Liyaxwayisa kakhulu ukuthi lihlale phansi njengobana uhulumende esethe abantu behlale phansi kwamaviki amathathu. Lokhu kwenzelwa ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki kakhulu, ngoba ungamemetheka kakhulu uzagcina ubulala abantu abaningi. Liyaxwayisa njalo ukuthi ligeze izandla kakhulu, ngoba umkhuhlane lo awuthathwa kodwa ngokuphefumula, uyathathwa ngokuthi izandla zakho nxa zingahlanzekanga kuhle, uyawufaka emlonyeni kumbe ufake emehlweni, uyangena lo mkhuhlane, ligcikwane elitsha. Yikho leli gcikwane liyabulala kakhulu, ikakhulu abantu abadala asabele iminyaka amathumi ayisikhombisa, hhayi bafa kakhulu abantu abadala lapha, libananzelele kakhulu. Labantu abangabe thatha imithi njengokuthi abalamasosha aphansi abagula umkhuhlane wegciwane leli lijayeleli yabo umuntu usezuza amagcikwane amabili, kuyayenza ukuthi abantu batshone kakhulu. Nxa liyokuthi licabanga ukuthi selilawo lowo mkhuhlane, kumele lifonele abantu be-City Health Department lapha koBulawayo kumbe eHarare kumbe isizaneso isigodlo eliyabe liso khona, lifonele abantu lingaze lagada imijova namabhasi lisiya ezibhedlela. Lokhu kwenzela ukuthi lingaze lathelela abanye abantu nxa lihamba. Abantu bazathuma i-ambulance abe-City Health babuye bezolithatha belikhangele ukuthi ngabe kuyiyo lowo mkhuhlane. Ngiyabonga kakhulu Mahlaba Zulu, liyaxwayisa ukuthi linanzelele lilalele khonokho esilitshela khona.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Sibangelizwe Dumezweni uthi ngombono wakhe i-COVID-19 nguvimbano owelapheka ngesithelo selemon ngokukhamela lomhluzi emakhaleni kanye lokufutha.
Amalemoni liwakhamele emakhaleni, of course kubuhlungwanyana, kuthi ubuhlungwanyana bakhona buyadlula. Even abantwana abancane bonaba abancane ncane abamunyayo, lingesabi, khamelani umsobho wamalemoni emakhaleni bazokuthimula, bakhuphe udenda ngamakhala lokhu esithi ngamakhuphula, kuphume amakhala avuleke, imphimbo ivuleke, izifuba zivuleke, libe selifutha. Abakwazi ukufutha faka amanzi akucwatshisayo ukuzela ingubo, ufuthe uginqe, kuphume izithukuthuku lezi, kuphume amakhovula udenda. Yilo lonolo kuphela olusuka lube yinkinga, lulimaza abantu, abantu bagcine betshona.
Odokotela nengcwethi zezempilakahle eZimbabwe lasemazweni womhlaba kanye labenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization bathi awukabi lomuthi wokwelapha oyabe sebanjwe umkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.